Iningi labantu eleqa umngcele lingena kule Botswana lisiyadinga amathuba emsebenzi ngabatsha ukuvezwa isilinganiso sabo esedlula amachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Intsha engaphansi kweminyaka engamachumi amane ithi kulobunzima ebhekana labo ngesikhathi bedinga ukusiphilisa emazweni lapho bathuthela khona bebalekela udubo ekhaya. Umnumzana Ivan Ndlovu yena wasebenza edolobheni le-Gauteng uthi ilanga lika-June 16 ele Day of the African Child isikhathi sokuthi babheke emuva bebone ukuthi impilo zabo zihamba njani.
Amanye amazwe eselebrate i-Youth Day thina njengenja yakwele Zimbabwe lokho sidubeka sephandle kwamanye amazwe sisama indlela zokuthi siphile. Aluba nje kwenzeka khona okwenzeka kwele South Africa kwenzakalela kithi eZimbabwe, i-youth itshintshe izinto kodwa ingafika ngudlakela kungaba ngconywana.
Umnumzana Dumi Ncube yena uthi akukhwabithi ukuthi babe yintsha engaphandle kwelizwe labo benesifiso sokuba sekhaya bekholise izithelo zelizwe labo.
Usibona silapha sikholisi, wisho ukuthi njengentsha ngabe lathi sisekhaya elizweni lakithi. That is enelisa ukuba part of the history that contributes towards ukwakha ilizwe njengalokhu okwenzakala e-South Africa ngo-June 16.
Kukanti unkosazana Alice Dube yena uthi intsha kanye labantwana bathwele nzima ikakhulu beqotshwa yisimo somumo womnotho ekhaya.
Umntwana oyintombazana i-human trafficking iyangi-affecta kakhulu njalo isibe uhlupho ngoba amantombazana amaningi ayathathwa yahanjiswa emazweni angomakhelwane laphetheya bethenjiswa imisebenzi abafika bangayitholi. Abazitholeke futhi sebengene mhlawumbe kubhizinisi lokuthengisa umzimba yabo isindaba ehluphayo kakhulu.
IBotswana layo ibambe imicimbi yokunanza lolu suku olwazalwa ngemva komvukela kwentsha elokitini le-South Western Township iSoweto eSouth Africa mhla ziku-16 Nhlangula 1976. Ngingumathini Ngwenya oyindaba se-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.